Sika disenda baku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtoazo mwote sela mungi la kumisakazo wesu 7 na mta angole spili chaka 16 kwekwezi 2019. Hika malami ngukips tube. Enda veni zetu la mta anji. Uzulu uka ngelewe uuti uza chengisela ime kwa kwenu kusasa kubula wayo. Kulandila uka tanyezwa kwendu una unchantla ya mangu ndiweni ama polisa NCITA.
Ukuthi ubaba uNdweni kuhle kakhulu uvikela indawo yakamphakazi indlela ayenza ngayo uChief uthengisa ubungcwethi uthengisa ubudoda uthengisa ubuduna
kunesizalwane seZimbabwe esithi sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi
iRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu lisafe lo lizwelele ngoba mangibhekile ama bank avala late nabo 8:00 kushuthi nje njengabe kusafe
kuqhubekela phambili ukuxokozela phakathi kwebandla lama-Democrats nelama-Republicans kwele Melika zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa kobulawayo ulandela ukhahlanyezwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngamapholisa NCITA. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe ngezitshengiso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zinduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi wayangaphi. UNdiweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ukungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathebeleland lenkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa nguNdiweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Victor Matematanda umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi uNdiweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kaNdiweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabelweni seMathebeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Ukuthi ngubaba uNdiweni kuhle kakhulu uvikela indawo yakamthwakazi indlela ayenza ngayo uChief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna yizo induna esizikhangelele komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphathe ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdiweni kube ngakwe yavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimchase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule kukhanya uNdiweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi bakumele kuye matshwa kustatus kankomo nge-Friday zizayethuka lazo zikuxhaseni induna.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxa bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela
Mthembu amazwe omhlaba akhangele uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba uMnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozane eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba lokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka 1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo kobulawayo Ngibona ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo Open for Business. Njalo le ndlela ungathi uyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngayo. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siye khankasa lolu mkhankaso babukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJotsholo esabelweni seMandebele North. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lenduna uMathema wenqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinizelwa phansi, izinduna akufanele zibe yingxenye yedevelopment yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona. Azivunyelwa, ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi-ke u-political party. Imota nxa yesiphathelene ngemota, imota akasuye ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa with the government of course or the people of Zimbabwe ukuthi induna kufanele ibe le condition of service zethu yokuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kase kukahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna lana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela, uyazifakela ifuel. Akula hulumende ofaka imota yenduna ifuel.
Yes, siyazwanana kodwa ke nxa sisikhangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenza ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini khonapho?
No, akula into enjalo. Ngaphandle umuntu angibona engakwazi ukuba li-constitution okulusizi mina ngenelisa ukuthi ngizivalele njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo engikhulume ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca. Ikukubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga noma yiphi noma i-political party ebusayo noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kunezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza yini kahle, akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema. Angila political party engingathi ngiyibeke yabamgqoka kwenye. Wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church ngoba ikakhulu nxa useyinduna usesigabeni. Ukhokhela abantu kulabantu abaye bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu yizo lezo zinduna lanxa kulezinye ziyabe lokhu zisafuna ukuthi zithi dap lapho zingapha zima ku-politics ngapha zime ku-traditional institutions but the cultural constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona imile endaweni eyi-one. Okuthi yikuma siyizinduna singaqhumi singadivide abantu. Anti liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lika-judge, induna lo-judge bayafanana, induna lo-majistrate bayafanana. Is a public office tiera ku-judiciary system. Bonke bona banabantu constitutional abavunyelwe ukuthi babe lama-political parties. Ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibiza amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami, i-ofisi yobuduna asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngoba uhulumende ani ngiyathi ukuthi uhulumende azakasevise imota yenduna. Ziyazisevisela izinduna noma wazi ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto, baphela ukuthi bazisevisele. Suba somota kahulumende imota yenduna.
Le yinduna uMathema sixoxela esenqameni esabelweni seMatabeleland South. Ibandla leZANU-PF lithi uNdiweni kangene kwezombusazwe ngoba useke wabonakala elamalunga ebandla leMthokazi Republic Party kanye lele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. UNdiweni uyakuphikisa konke lokhu. Nanko kwetulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana nelizwe leZimbabwe. Umphathindaba wezemali kweZimbabwe umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lwe-RTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje ucatshangelwa ukuthi kulesisindo esedlula amabhiliyoni angamathumi ayisikhombisa sama-RTGS 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrendan Taylor odlala ikhilikithi kweZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngomvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kweleSouth Africa sathola imali efika izigidi ezilichumi lambili zamarandi, 12 million rand. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi besabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa ngumdeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronicle ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-audio ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le number 01-202-465-0138. Siphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yiyouth yeZanu PF on top of uChief Ndiweni. If ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngeGugurawound basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili, abacabange kabili. Yazi kubuhlungu, kubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyabisiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakazi? Siyathaba ngohlelo lwenu selukhwabitha kakhulu, especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka lisivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakoBulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi koBulawayo. Kanti indaba liyana eyake yabanjwa nguDumiso Dabengwa labanye bakhe, yazi ongani yabanjwa ngusemsiphepha Nkomo ngesikhathi sakhona eZambezi Water Project, yaphelela ngaphi? Nankula kathesi mona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngeZambezi Water Project, yaphelela ngaphi? Kathi demu leliyane leligwayisha ngani, lingaphi? kahle kahle angizakuzwisisa ukuthi nxa sihlanganisa amadamu sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi initiative and the project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume nge suicide dam sikhulume nge bathi yini bathi ikami dam sikhulume ngaleyo zambezi water project sikhulume ngegwayisha ngani la kathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kobulawayo amboni ukuthi mhlawumbe baba serious. Anyway, it's my question, you know, it's very severe if we sikhuluma ngendaba zamanzi kobulawayo ngobayo kati yena uthaba moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe ngiyosesekhona wehlule ukuthi lungisise indaba ezinje nampa abadala abakhona umdala umalinga obani bani khona laphana ama senators landa ukuthi uthi labo abanahliziyo abayiboni into yenzakala kulona ama industry feel of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama sanctions amanzi ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathe kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume bebesichasise ukuthi ukuhamba njani ngubrighton sibana seresident
mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reserve ngibe ngicelisa ukuthi lingencedise ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa ibizo lakhe uJoseph Mrewa ncube umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89 manje ngiyamdinga angimtholi make ukuthi kulomunye ongaba uyamazi lingamnikeza ifoni zenalezi afone efonini yenaleyi kufo number zenalezi ukuze sikhulumisane mina laye or kulesi hlobo sakhe ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo wangimazi.
Laba ngabalaleli be Studio 7 nabasithumezele imilayezelo yabo sicela lisithumezele yenu kunombolo ye WhatsApp ethi 0120465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usilibalukhulu we-Alabama uK Ivey usethulele umthetho ovimba ukuthi owesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya kungokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasosha eMelika asebenza eMiddle East. Kube sekusithi ke uhulumende wakwale Niger ubika utama lecatsha asebulele amasosha akulelo lizwe alijumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuthandaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube kunjani?
Siyaphila kunjani baba?
Hayi ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekigali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi siyancincisa, kuyancincisa sokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi uJovan khonapho.
Lana ngifike lana 3 weeks ago kusuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela enye ihotela lethu elivule last year. So manje kune-project engiye ngizoyenza la, so ngizoyiceda nge-Thursday next week then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye kunjani kule mabhizinisi khonapho sizokuthiwa ke bayajova abantu be-Rwanda kunjani?
Hayi amabhizinisi akhona baba ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, li-safe lo lizwe lele ngoba mangibhekile ama-bank avala late ngabo-8:00 kusho ukuthi ke kuyabe ku-safe. Angaze ngizwe ukuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuyawabanje inkunzi or something.
Ngizokuthi ke kwahamba ke ku-Genocide Museum kunjani nxa ukulungise khona ba?
Hayi baba Dube, isimo laphana sibi ma uzobona ama-mass graves lapha abantu abaningi abangcwatshwa khona and ma ufika lapho
nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangathi ngoba kwenziwa estimation like 250,000. So kunzima mawuhambe nomuntu obe owake waba yivictim akakwazi ukubekezela, uzobona ngenyembezi kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima Sibini Ford, eh?
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma ngathi sayibona i-ground kodwa yenyeke yayingafani naleyi into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapho.
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa khona.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho, kunjalo.
Ye, ngiqiniso lelo ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemhlobo emningi, abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana nabo-Kenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngase-Zimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Dube. Bingelela abalaleli-ke sibe sesiqeda khonapho mfowethu.
Ye, hayi, ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka be-support Studio 7 nani Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi izizwe zithisa. Siyabonga,
sibonga kakhulu-ke mfoka Dube, ungadinela kusasa baba.
Nami ngiyabonga msakazi.
Zulukandaba kuhlelo lapho esiqoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo, udaba lokwenzakala khonapha-ke eWashington DC, lapho-ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump kungani kafuni ukuthi ahambise okufunakalayo kongolosi khona ngale. Okunye kwangikhona okufunakalayo loku okuhambelana locwaningo olwayenziwa umnumzana Robert Mueller, wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama Democrats athi-ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu ilizwe le-Russia okwenza ukuthi ukhetho lungabi lukhetho oluhle kangako. Ngilo unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha-ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonokho. Ma Mtungwa, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila, linjani baba
Dube? Siphilile kakhulu. Akutsho-ke ukuthi wena ukubona njani lokho kwenzakala khonapha eMelika?
Hayi, mina mbona ukuthi okwenzakalayo lapha yuthi i-America i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu anisibaphika sibabalekela ngenxa ka-president wabo loyo abalayo akathesa.
Kwenziwa kwini khonokho?
Yikuthi bona izinto zakhayizele ezenza esesengum-private citizen lokwezenza lakathesa.
Lapho-ke uJohn Sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabalaphela imbali zakhe kulezinto zakhe ezinyaye ezenza elamacala akhe engapheli ethonisiswa ewazika engaphumele egcekeni efihla izinto njengoba lakatheselokhu efihla kuvele yinjayelo yakhe waqalisa kudala ukufica akaqalisanga lamuhla.
Pho nxa kunjalo-ke kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemeli kaphela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumente obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khonoko?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans nama-Democrats, ama-Republicans bona bathi strong as fellow president wabo obusayo ongu-Trump okomthetho lokhu abazele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala kabasezwani lakho bafuna nje ukuthi bebe no-president ngoba ngani ngaye kuthiwa kabamsekeli kangako nxa yefihla izinto kumbe khuluma manga ngaye bamtshengisa i-president lapbona ama-republicans aphathi yakhe ngaye kakwenzi konke lokhu ukwenza ngenxa yokuthi usekeli.
Kodwa nxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho, pho manje lokumbopha phela kabotshwa, so-ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngibonayo lapha yikuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angavoyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngu-president anti immunity lani yaziphedi yokuthi u-president kathonisiswa amacala kuzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana befuna ukumfaka emajeni emunye bemthoniswa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, mase sikhangela njalo lama-democrats abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo, kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangiboni ukuthi bakudonsela edakeni njani ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule three levels ze-government, i-congress, the senate, the lapho kulo president khona i-executive abantu ama-democrats bale ndawo ku-congress yikho lapho babusa khona bangaze benza izinqumo bapasa imithetho kodwa zafika esenate yehluzwe ngenxa yokuthi Senate bayi-minority. So labo kumele bazikhangele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele. Nxa bangakuqalisa kwamba ne-Congress wedlule Senate, uzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020. Angisabona ukuthi i-report kamula kayikhuthwanga kude kuqala, baqala bakhupha kancane besenza CMP opportunity yokuthi ahambisele abantu bakhe. I-report liyana ithe kangenzanga. So laba ama-Republicans bayakhalkulata bazama ukuwisela ama-Democrats egodini. And mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-Democrats labo bavusa ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili sini-investigate sithi siyam-impeacher. Ekugcineni yibo abagcina belunga.
Siyakuzwa ke Mamtungwa. Isikhathiso ke esesidliwe ngumangoye sethelela ithuba ukuthi sibonge ke unkosikazi Priscilla Mtunga Ndlovu ukhona ngale ke eWashington State khonapha ke kwele Melika. Ungathinela kusasa eMamtunga.
Okay, salani kuthe balaleli loDuli.
Yes, siyabonga kakhulu.
Ye lo ke unkosikazi Priscilla Mtunga Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseSeattle khonapha eWashington eMelika. Ye womanje ke siyabona silokhu silithakela ke umculo ka James Marabini ngapha sesixoxela nje labantu wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani kunjani khona lapha ecingweni. Ye siyaphila kakhulu mfowethu ifoni yakho ngazani yakhayiza angikwazi ukuhamba njani uyasizwa kuhle kodwa alright what we cut up ifoni leyo siyakufonela back eh cut up siyakufonela back alright alright. Ye ngola manje kwamanje sibona zani ke silo umlaleli lapha ke okhona ecingweni umlaleli kunjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu ke uCaroline uphila njani kunapha?
Hayi siyaphila.
Ye ngamafutshane ke isikhathi sesihambile ubona njani okwenzakale khona ngale koBulawayo? Sitshele ukuthi ungathi ngakho.
Into eyenzakale koBulawayo yazi isahlukumeza kuyabonakala ukuthi khona i-1979 Grand Plan yana abayenzayo. Ilokhu iqhubeka isiya phambili. How can umuntu nxa ekhupha okusenhlizweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo?
Ye siyakuzwa kodwa isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu eyedwa. Sibonga kakhulu ke Caroline.
Ngiyabonga.
Ye yelo ke ngumculo ka James Marabini liyamazibhela uJays uNdlovini. Singake hlukane ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje kuStudio 7 kunamba. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa eNsitha. Kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngobhondo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje zilitshone kahle zulukandaba olubalisayo ngoGibbs Dube.